Inkosi yalamukela kweziphathelane labesifazana. Lilami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe. Kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections. Sixoxa loNkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu, eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela. Siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana, abantwana lasebeluphele okuthiwa ngesiNgisi ngama-vulnerable groups.
Sikhiphe imbiko ethi kulomama ethungwezangale olokhuzwe ekhanda ngento eshap yabona yingqamu waphuma ukuthiwa ngumjathi ibizo lakhe waphuma igazi lokhuza emehlweni yakhe. Nxa sikhangela njalo udlakela olwenzakale eqhekhwe lapho kufe khona uMboneni, ngiyabona liyakubona lani ukuthi kuthiwa uMboneni utshiye umntwana oyinkazana. Lowo mntwana uvuke kaselababa ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abagcina sebephathelane lodlakela loni lolu. Ukufana labazali bakaMboneni bebengekho kurali kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolu lwenzekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi, okungaba ngabantu abadala, okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo, iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Libona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission, lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho kwenzakale kule ndawo. Kwezinye isikhathi bayasincedisa nxa indleko zakhona zokuthi bancede ababi bephulelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belatshwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa indaba zabo kumthethwandaba, silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi indaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Liyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi kumbe hayo kwena kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018 bese lowo budlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command yamapholisi. Kodwa kwathi kudlula ukhetho ubudlelwane bona lo baphela. Asazi ukuthi kuqedwe yikwini bese sithi singabhaka incwadi akuzophendula iincwadi zethu. Sikhangelele nje ngoba amapholisa nxa sikhangele kusekelo sombuso balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi. Siyasikhathazeki nxa kunokuthi baya kuchele elilodwa bengakhangeli amanye amacele lapho kokulezi zalwane zelizwe.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSthandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.